Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 4 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Igciwane leli njengeflu lihamba lilandelana lomqando. Umqando lani liyawubona amakhaza aseseduze. Igciwane leli lingafika lapha lithola into eliyenzayo ligcokozele emalayinini lingalandeli izinqumo ezifakwe nguhulumende ezelockdown izabulala abantu abaningi.
Inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe likhuphukeke laya kwabangamakhulu edlula amabili 222. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.6 million.
Sasivele sikwazi ukuthi khona sithi ama state institutions kabe yiwo aya investigator ukuhlukuluzwa kwalawana amantombazana kuyafana nje lokuthi khona uthole impisi isidle amazinyane esifayeni sakho obusu sithi kusasa hayi impisi hambe dinga ukuthi ngubani odle amazinyane ami.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya uthi akula ufakazi obuveza ukuthi ngempela iziphathamandla ze-MDC Alliance ezintathu zathunjwa lokuhlukuluzwa. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, umnumzana John Mangujka uthi ilizwe lithenga amafutha ezimota eneleyo kodwa udubo lwenkohlakalo yilo olwenza amafutha asilele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iyincwethi zezempilakahle zithi ukuqonga kwenani labatholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe kungabe kubangelwa yiuhlala isikhathi eside kwabaphindela ekhaya bevela emazweni angumakhelwane endaweni zama-quarantine centers bengahlolwa ngokuphangisa. Lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuba asebenzise okokuhlola leli gciwane ngokuphangisa ama-rapid test kits. Inani lasebefunyenwe bele COVID-19 elizweni likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amabili 222 izolo. Lokhu kutsho ukubana asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu phose amabili 189 wasinda abangamashumi amabili lathoba mune munye 29 kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 49,603. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belaleli gciwane sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha lengxenye 6.6 million kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 388,587. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,193,865 kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakele belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 162,673 labulala inkulungwane ezedlula ezine 4,601 kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa 70,475 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo lokhu luqhubeka lalo liqansa ikakhulu ensukwini ezedluleyo. Abogatsha lwezempilakahle bathi leli nani lengezwa ngabavela emazweni angomakhelwane. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Obulawayo kulabantu abayithoba minwe mibili abagulayo umkhuhlane we-coronavirus abayisithoba munwe munye sebasila kwabhubha oyedwa. Emathebeleland North kulabantu ababili abalomkhuhlane we-COVID-19 kuthi oyedwa sewasila. Emathebelele South izolo kubanjwe abantu abalichumi lanye igcikwane le COVID-19 abavela eSouth Africa njalo bahle bavalelwa kuletha inani labantu abalalo umkhuhlane kumachumi amathathu lambili lisiyachona ilanga izolo kulesi sigaba. Abezempila kahle bakhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukuthelelwana lula kweCOVID-19 ngoba inani labatholakala belaleli gcikwane liya liqonga mihla ngemihla. Umqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital wobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba alandele imilayo yokuvikela ukuthelelwa igcikwane.
Igcikwane le linjenge flu lihamba lilandelana lomqando. Umqando lani liyawubona amakhaza aseseduze. Igcikwane leli lingafika lapha lithola into eliyenzayo ligcokozele emalayinini lingalandeli izinqumo ezifakwe nguhulumende ezelockdown. Izabulala abantu abaningi. Uhulumende ufake izinqumo zokuthi nxa liphuma phandle ligqoka ama-face mask. Kuthola ukuthi manje abantu bafake i-face mask bevala umlomo bechiya amakhala phandle bephefumula. Lokhu asikho nto enhle kuzakwenza ukuthi i-coronavirus ilibambe. Sithole ukuthi emalayinini lapha empupule amabhenki abantu bayaxokozela alimi ukuthi okwe 1 meter omunye laphana omunye 1 meter. Uhleli layini kuhle lingaxokozela.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba aqaphele ahlale emakhaya ikakhulu kulezi nsuku inani labatholakala bele COVID-19 liqansa okwethusayo. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gcikwane bengaphombukunyakazela ndawana yonke beminyezelene ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele la ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Gazembe Gazembe uthi akula bufakazi obuveza ukubana ngempela iziphathamandla ze-MDC Alliance ezintathu. Onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova bathunjwa njalo bahlukuluzwa. Ekhuluma lentathelo zendaba namhlanje uGazembe uthe abathathu laba baqamba amanga ukubana bathunjwa ngoba besebenza lezitha zeZimbabwe emizameni yokungcolisa uhulumende weZANU-PF. Umamombe labanye bakhe bathi bathunjwa ngenyanga edluleyo besemapholiseni aweHarare ngabantu abanakenelwa ukubana ngama-CIO batshaywa kakubi njalo bahlukuluzwa ngokucansi. Sikhuluma nje balokhu belaliswe esibhedlela kodwa uZiyambi uthi bayazenzisa ngoba ethi abalangitsho lamanxeba. Uthi kuvamile ukubana abebandla le-MDC baqambe amanga ngokuthunjwa kwabantu. Waqamba lo dokotela Peter Magombeyi, umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa, uMahlekisa uGonyeti lo mnumzana Evans Mawarire, esithi ngabanye babantu asebeke baqamba amanga ngokuthi bathunjiwe kumbe batshayiwe ngama-CIO. Kodwa akaqambanga umnumzana Itai Tsamara labanye asebele minyaka banyamalala abanakanelwa ukubana labo babulawa nguhulumende. Isikhulumeli se-MDC Alliance unkosazana Fatai Maere usole amazwi kaGazembe esithi njengebandla bafuna udaba lolu luphenywe okujulileyo liqula elizimeleyo ukuze kuphume iqiniso. Okugcizelelwe ngumgcini sihlalo waleli bandla enyakatho yemandebeleni umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
sasivele sikwazi ukuthi khona sithi ama state institutions kabe yiwo aya investigator ukuhlukuluzwa kwalawana amantombazana. Kuyafana nje lokuthi khona uthole impisi isidle amazinyane esiphayeni sakho obusu sithi kusasa hayi impisi hambe dinga ukuthi ngubani odle amazinyane ami. Ayingeke impisi yazi investigator yodwa, ngakho asingeke sathi thina i prime suspect ngoba vele umuntu ocatshangelwa kuqala kuleliyana icala nguhulumende. So ukuthi khona sithi uhulumende kahambe ezifefe yayena asingeke sathola into ezwayo ephumelela kulokho okuyabe kusenziwa nguhulumende, ngoba uhulumende lo siyamazi ukuthi yikho kwenza kwakhe, and isikhathi esiningi into yabe ifuna ukuthi ayeze yikuthi ezame ngazo zonke indlela ukuthi evalezele ukuthi kuthiwe khona kayisuye. Ngenxa yalokho ke kungenani lalokho abathi bona bakwenzile okuyikho thina esingakukholwayo esikukhalelayo ukuthi ngabe siyathola a truly independent commission, ingabe isuka ebantwini kumbe kuma institutions ahlonitshwayo njengeZimbabwe Human Rights Commission kumbe abanye abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi babe yibo abazacubungula ukuthi kanti vele okuyikho kwayenzakalayo yikuphi. Ngoba kathesi lokho asebekwenza yikuzama ukugcona nje amankazana lowana, njalo bezama ukuthi begcone uChamisa ukuthi khona nguye owayenza ukuthi khona lawa amankazana ayenze lokho akwenzayo.
Manje nxa ukaZembe kaZembe esithi uMamombe labanye bakhe balamanga ukuthi bathunjwa, amanxeba abalokhe bewalaliselwe esibhedlela bewelatshwa, kusho ukuthi bazilimaza yini?
Ngamafitshane ukaZembe kaZembe yikho akutshoyo, uzama ukutshela ilizwe ukuthi amankazana lawana, amantombazana lawana azilimaza, azihlukuluza, azilimaza kwaze kwaba yikulimala lokho abayikho khona okusokwenze ukuthi lamadokotela evuma ukuthi ababe sesibhedlela okwesikhathi eside kangaka. Now lokho sikujwayele thina, izano ivele ihlala isenza njalo, izano ihlala itshela abantu ukuthi khona abantu yibo abazilimazayo. Okutsho ukuthi izanu lakathesi ngasitshela ukuthi uyithayizamara wazinyamalalisa wazibulala yedwa.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo we-MDC Alliance enyakatho emandebeleni ubexoxa lapho lontungamili Nkomo we-Studio 7. Ibandla lezano PF namhla lethu sele uZulu weZimbabwe kanye lentatheli izindaba lisithi kumele bachiyane lomkhuba wokwethesa umongameli Emmerson Mnangagwa lemuli yakhe umlando ukuphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Lokhu kulandela imbiko yokuthi uhulumende wanikeza inkampani lobudlelwane lendodana kaMnangagwa umnumzana Collins Mnangagwa umsebenzi wokudingela ilizwe izinto zokusebenzisa kumsebenzi wokulwisana le COVID-19 wayihlawula amadola angangesigidi samadola eMelika. Inkampani ye-Drugs International ibikwa yabhatalisa uhulumende amadola phose angamashumi amathathu eMelika US$28 ukuthenga imaski eyodwa lanxa yona ibiza amadola aphansi kwamahlanu. Uhulumende uyakulandula lokhu. Ikanti ke lo Collins Mnangagwa laye uthi akalabudlelwane laleyo nkampani. Kodwa isikhulumeli seZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi abantu abaqhubeka besethesa uMnangagwa lomdeni wakhe umlando wenkohlakalo laba kumele baqaphele. Uqambe intatheli zindaba uHopo Chingono ngegama wathi ngomunye omemethekisa limbiko. UChingono yena uthi ukhathazekile kakhulu ngamazwi kaChinamasa la ngoba efaka impilo yakhe engozini. UChinamasa uphinde wasola njalo udaba lokubulawa kunsundu lipolisa elimhlophe kwelemelika umnumzana George Floyd esithi amazwi akhe okugcina awukuthi angenelisi ukuphefumula afana lamazwi akhulunywa ngamazwe etheswa izijeziso yimelika afana leZimbabwe, iVenezuela, Iran lamanye. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
I-corruption lezano PF yingotshane swabanda ngamathelo olimi zimbila zantabanye kakuhlukaniseki kuphila konke lapho ofica khona okunye okunye lakho kukhona nxa ungakubona ithalathalaza kancane uza kubona kukhona le nto ayikhulumayo nje ukhuluma into engamampunge engasebenziyo ngokuba kuyazakala vele kusuka kwasekuqaleni ukuthi kwawona umbuso bawugcine ngenkohlakalo nge-corruption ngakho ke lo bengaphika njani athini izenzo ziyakhuluma kuya zakala kusuka ngo-1980 ukuthi kubuswa nge-corruption ilizwe libule yi-corruption kuzaze kube phakade iZANU-PF i-corrupt kayisagezisekhi isingcole kakhulu lokho akukhulumayo ke kusebenzi into eyazakalayo ukuthi iZANU i-corrupt umbuso u-corrupt babusa ngayo i-corruption njalo
Intatheli zindaba ethu selwe nguChinamasa iyaqanjwa ngegama uHopewell Chingono uthi usehlalela evalweni uselokwesaba okukhulu uthini ngalokho
Yinto engamukelekanga vele kwethusela intatheli izindaba lalabo abalwela amalungelo abantu kanti ke vele ukwethusela noma ngumuphi umuntu kakufanelanga kwenzeke inkohlakalo yinkohlakalo kumele ilwiswe kulokuthi kwethuselwa abantu kumele kwethuselwe inkohlakalo kulokuthi kubulawa abantu akubulawa inkohlakalo kulokuthi kutshaywa abantu akutshaywe inkohlakalo ngakho ke kachiyane lo Hopewell akhangele lokho kumkhangeleyo okuphambi kwakhe inkohlakalo okuphambi kwakhe i-corruption angayithalaza khona ezanupf headquarters uzayibona ayithalaze kuyo yonke indaza ayefika kuma-district ku-village ikhona ihlezi kuhulumende kayihlukaniseki lo hulumende ihleli kuzanupf kayihlukaniseki lo lezanupf ngakho ke kahlukane lo Hopewell angamethuseli yinto engaqondanga ukwethusela intatheli izindaba lalaba abalwela amalungelo abantu lanoma nguphi nje umuntu wezimbabwe isizalwane sezimbabwe
UChinamasa uphinde wafananisa ukufa kukaGeorge Floyd lokukhala kweZimbabwe lamanyamazwe afana labo Venezuela etheswa izijeziso yiMelika. Ungathini ngalolu daba?
Inkulumo kaChinamasa le yokuthatha imfa kaGeorge Floyd ayenza ibhola lokuvusa iZANU-PF kayiqondanga. Bangako George Floyd abayizizalwane zeZimbabwe ababulewe yiZANU-PF, bangako George Floyd ababulawa yiGugurahound, bangako George Floyd ababulawa ngomanqondo ngo-2008, bangako George Floyd ababulawa yindlala, bangako George Floyd abanga esikolo abagcwele umhlaba wonke jikelele ngokuba ilizwe labo libuswa kabe kungahlaleki, bangako George Floyd abayizizalwane zeZimbabwe abathwele nzima. Kulokuthi ayebheka okwenzeka eMelika, kabheke okwenzeka eZimbabwe akhulule George Floyd dilaba ababulaya iZANU-PF.
Umnumzana Efidlela Ncube ngocubungula ezombusazwe lapho limuzwe exoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-COVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo. Ngenxa yodubo lwaleli gciwane asenelisi ukulinxusa ukuba nalingene kulolu hlelo ngocingo. Ukulwisana lokufuthela naphakathi kwabakhokheli bebandla le-MDC abathi uMnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Khube kuyaqhubeka. UMakhube uthi ibandla lakhe selixotshe uChamisa kuthi abakhe uChamisa besithi uMakhube uyazikhohlisa. Kuliviki abakaChamisa babe lomhlangano baphuma lezinqumo ezithize ezigoqela esokuthi kabasoze baguqule ibizo bazaqhubeka beyi-MDC Alliance njalo kabasoze bavumele uMakhube behluthuna impahla yebandla. Lanquma njalo ukuba amalunga alo asengabuyela edale lePhalamende kulawo akade ekhalala. Kodwa kulamanye akade engakhalali ayiwo anakanelwa ukubana asekela uMakhube. Yena uhambe ethuneni likamnumzana Morgan Tsvangirai labanye bakhe abaguqela umnumzana Douglas Monzora bayathethela kunsukwana ezedluleyo besithi idlozi likaTsvangirai kumele libaphathise banqobe uChamisa. Le yinto esolwe ngabaningi besithi lihlazo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxhume isiphathamandla se-MDC Alliance eMelika uMnumzana Tim Murengai lo mgcinisihlalo we-MDC ngamakhuphe eMelika uMnumzana Dan Moyo. Umuringa yinguye osungula lingxoxo.
Sina asimangalanga ngento ezakaleyo ukuthi u-advocate Jamisa, but thina sithi ngokwama-newspaper ngoba i-alliance isayenza i-national standing committee zolo le-national council bahlala phansi, but u-advocate Jamisa lama-MP ethu azamelela i-alliance, so akula muntu othothiwe u-alliance.
Mnumzana Moyo, nangu Moringawi amuzwe lapho uthi hayi ubaba uJamisa kalikwazi ukumxotsha ebandleni elingasilo lenu.
Hayi ngiyamuzwa uMoringawi. Iproblemu kakhulu esilayo njengamaZimbabweans yikuthi umthetho sesakhetha ukuthi singawulandeli, and yiyo into ehlupha kakhulu yona le esiyilwisa lezanu everyday, ukuthi le constitution elizwe ecacayo ukuthi abantu bashitwa kanjani, baphiliswa kanjani, yiyona iconstitution egadayo ukuthi ilizwe libuswa kanjani. Kunjalo nje la kumabandla emaphathini la kulama constitution agayidayo ukuthi iparty iqhubeka kanjani ngomsebenzi wayo. Thina njenge-MDCT sangena ku-alliance lamanye amabandla sisiya kukhetho lika-2018. Sile alliance agreement ecacayo ukuthi amabandla la a-independent ngama-individual parties, therefore after i-election amabandla lawo ayabuyela back to kumaphathi abo. Sasesibona ke ngokushona kukamongameli wethu Morgan Tsvangirai kwaba loku lesiphithiphithi esokuthi ubani ozotake over, to a point ukuthi oJamisa bagcina bethatha over ibandla ngodlame. Bathe benze njalo uMakhube wasesithi hayi ma kunjalo mina ngiyaqhubeka le MDCT ngizoya ku-extraordinary congress. Wakwenza lokho oJamisa bathi hayi thina sesizimele sesiyi-MDC alliance, bayenze yabo i-congress. And then kwayiwa e-court ke kuchallengewa udaba lona lolu. OJamisa badliwa i-court yathi, i-high court yathi no, according to incwadi esilazo thina i-alliance akusiyo party, bekuyi-coalition eyamaparty amaningi, amaparty angu-7, and therefore lina njenge-alliance alisiyo party.
Mnumzana Moringai uyakhuluma lapho Moyo. Sibonile njalo ibandla lenu liphuma lesinqumo sokuthi amalunga enu kusamelanga aye edalele parliamente. Kodwa sibonile amanye lanxa nje bemalutshana eqhubeka ehamba edalele parliamente. Konoko akuvezi yini ukuthi omoyo omakhube bakhona amalunga ephalamende abasekelayo?
Into yena leyo sizayibona ngokuhamba kwesikhathi, ngoba okwakhathesi siyabona ukuthi ama-economic conditions eZimbabwe vele abuhlungu kakabi. So abantu amalunga ethu angaye ephalamende, that's where they're getting their monies from, thengela abantwana lokuthengisa inkwa lani lani. So lokho kokuthi basekele uMnumzana Thokozani Khuphe lo lakomoyo, I don't think that's the accurate definition. Mfuna ukubuyela emuva ngiphonge ukuphendula mbijana, ngoba asifuni ukuthi si-contesti ngendaba le ukuthi i-court yathi, thina sathi, thina sithi. Singabuyela emuva sihambe kwi-election ka-2018. Siyabona ukuthi obaba uMoyo labomakhuphe ku-MDCT bakhontesta as a party, bayenza yabo i-congress, kwaqhubeka kunjalo badliwa baba le 45,000 votes all over Zimbabwe. Thina saqhubeka la yethu party i-MDC alliance sahamba sanqoba saba le 2.6 million votes. So okwakhathesi enye into abayikhohlwayo u-Justice I think uPatel wathi yena ye izinto zazimele ziyenze kanjalo, but the decision is moot. Esitsho njalo esithi it's moot because events have overtaken izinto zazimele ziyenzakale ngesikhathi sonaleso. So into esiyitshoyo thina sithi hhayi, qhubekani lo msebenzi we-MDCT, yena leyo yiphathi yenu, asilandaba lakho lokho. Thina i-MDC alliance sizaqhubeka ngomsebenzi esanikezwa ngabantu ukuthi sibamelele ezindaweni eziningi.
Baba Moyo, sikhangele olunye udaba njalo, sibone uMakhube labomonsora labokomitshi besiyathethela ethuneni likababa uMorgan Tsvangirai. besithi bacela abancedise banqobe uJamisa. Ayisilo hlazo yini lelana?
Akulahlazo lutho mfo kaNkomo, ngoba singabantu besintwini thina. Ukuthethela amadlozi lokuyakhuluma labafi emathuneni into evele ivamile and lusiko lethu njengabantu. Thina sithatha ukuthi umuntu uma eseshonile wangcwatshwa, then sokukhohlakele ngaye.
Umnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo we-MDCT eMelika, ubexoxa endawonye lesiphathamandla se-MDC Alliance, umnumzana Tim Muringai ngaseMelika njalo, kungxoxo ebilawulwa nguNtunkameli Nkomo weStudio 7.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM, sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930, 6040, laku-15460 kHz ku-short wave.
Usibalikhulu webhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangujka, utshele idale lephalamende ukubana ilizwe lithenga amafutha ezimota eneleyo, kodwa udubo lwenkohlakalo yilo olwenza amafutha asilele elizweni. Kodwa-ke amankampani akumsebenzi wamafutha aya kulandula lokhu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma edayele ephalamende namhlanje, uMangushka utshele amalunga ukuba ilizwe lilamafutha eneleyo, esithi abantu kumele bafunde ukwenqabela inkohlakalo esivamile ekuthengweni kwamafutha. Lokho kuza ngesikhathi uzulu weZimbabwe ohamba ngezimota ethwele nzima ngenxa yokutshona ekundwende ezinde zokudinga amafutha ezimota. UMangushka ulandisa okwenza kube lodubo lwamafutha elizweni.
Inokwandrana nefuel lomzimbabwe.
Imali esipapha yona iyenela eZimbabwe. Ifuel esuka eMasasa kayifiki emaservice station. Sizafaka ismart card fuel system ukusuka eMasasa baze bayefika emaservice station, okungasiza ukulwisana lodubo lolu eZimbabwe.
Emaservice stations kufika kuma oil companies eZimbabwe.
Uqhubeke ethi eZimbabwe kumele lenelise ukuqeda udubo lokuselakala kwamafutha kunyanga ezilandelayo ngokuphuma lendlela ezakwenza ukuba kube nzima ukuntshontsha amafutha elizweni. Kodwa abamankampani athenga lokuthengisa amafutha elizweni phansi kwenhlanganiso ye-Indigenous Petroleum Association bathi kabavumelani lalokho okutshiwo nguMangujka. Obemelela inhlanganiso umnumzana Aaron Chinara uyachasisa.
Benza amafutha abe malutshwana yikuthi asitshelani iqiniso ukuthi amafutha athengiweyo angakanani lokuba aphiwa bani. Siphinde sibone ukuba asitshelwa ukuba ayasinika na inzuzo esiyabe siyithengile.
Umnumzana Chinara uqhubeke esithi amankampani azimeleyo kawatholi usizo kuhulumende. Okunye okuphume kulomhlangano yikuba imali ethengiswa ngayo amafutha kuleli kayenele ukuba amankampani athole inzuzo ngoba ethengiswa ngentengo ephansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kulabantu abahlangane namhlanje emzini weHighfields eHarare basungula inhlanganiso ezibiza ngokuthi yiPoverty Liberation Movement, loba hashtag abayanga sesivukile varombota muka, ejonge ukuthuthukisa impilo yabaswelayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba njalo.
Inhlanganiso le ikhokhelwa ngumnumzana Obed Masaraure, okhokhela njalo inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union, ATUS. Isikhulumeli senhlanganiso umnumzana Pride Mkono uthi bajonge ukulwisana nobuyanga elizweni.
Namhlanje eZimbabwe Grounds eHarare siqale ukusemthethweni inhlanganiso yabayanga yokuthi silwisane lobuyanga osokuzihlalela eziwe eZimbabwe, siqondane lokuthi siqede indlala leyi isibamba abantu bonke ngenxa yokuyehluleka kwaHulumende ukuthi elungisise indaba yobuya ngeZimbabwe. Inhlanganiso yabalanga le sithina siqala namhlanje siqondane le lokuthi lenhlupho ezingaba zinhlano esifuna ukuthi sizilise.
iPLM ithi ifuna izisebenzi zihole ngedwa leMelika njalo uHulumende ahloniphe amalungelo abantu abazisebenzayo ngesikhathi selockdown ngoba kuyibo abaningi kodwa uHulumende kabaphi lutho lokubanceda ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Oliver Lelisayo, uPraxedes Jeremiah.